Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mathathu kumfumfu 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla,
uhlupho lwemali kayisohlupho ezibhapha. Uhlupho olukhona yikuthi akula misebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamali.
Abanye bathi imali entsha emenyezelwe izolo ngohulumende kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho.
Inani liqansiwe kakhulu ngobana emazibezini khona lapha, kungabe kusemakhando khona lapha, abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansiwe, ungangena emalayinini khonapha ezindlini zethu khona lapha khonapha emadolobheni.
Abantu abaningi bavikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abanengi abagoqela usomabhizimusi kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe bathi inyathelo likahulumende lokuletha imali entsha kalisoze liqede ukuswelakala kwemali nxa kungalungisiswanga impande zokubhidlika komnotho. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, wazise izolo ukuthi uhulumende uzakwethula imali entsha kumaviki amabili alandelayo emizameni yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Imali le izaba ngama-$2, ama-$5 kanye leyamatshe. Uthe imali le izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes evele ikhona. UMangutshika wengeze wathi ibhanga lakhe lizakwethula enye njalo imali elesilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Uthe njalo abantu sebeza kwenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Bednico Bebe ngalolu daba.
Bakithi, engingakutsho kubalaleli ukuthi uhlupho lwemali kayisilo hlupho ezibhapha. Uhlupho olukhona yikuthi akula misebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamashi. Iyenelisa ukuthi intengo yamafutha isiwele ibe yintengo ebambekayo kube yintengo ephansi. Iyenelisa ukuthi intengo yezesa ibe intengo ebuya iphansi kube intengo ebambekayo. Iyenelisa ukuthi zonke izinto esingabe sizidinga ezivela ngaphandle kwamanye amazwe ezenza ukuthi umkhonomo welizwe uthuthuke uye phambili sizithole nemali ebambekayo. As long as lokhu singaproduce lutho ngesilungu, ukuthi singenzi lutho esilukhiphayo elizweni sibusa ngaphandle kwamanye amazwe, akulanto esingayenza. Singafaka le imali kusasa, sikhiphe le isifake le kusasa, kodwa kuzaba nzima ukuthi khona senze imali ezakwenza ukuthi umkhonomi kumbe ngithi ezomnotho welizwe zibe yinto engenza ukuthi abantu bezibaphi baphile kahle. Okwesibili, nxa umkhonomi siqondile, okuqakatheke kakhulu nxa kuwukuthi sesikhipha izinto esiziyenza lapha eZimbabwe sizisa kwamanye amazwe, abantwabethu esibahambisa emayunivesithi, lalabo ababefeyile emayunivesithi, lalabo ababefeyile ezikolo, bazabe sebethola umsebenzi. Nxa sebethole umsebenzi kuyethula ubunzima babazali, ngoba abazali yibo asebekhangela labo bantwana. Abanye baze bacine bethatha, nxa sebethethe bacine bebhadalelwa ngabazali, baze babhadalele labantwana ababazalayo.
Nxa sebeyifakile le imali kumnotho welizwe, yona iza kwehlula ngani ukuthi incedise?
Ibhondi nothi evele ikhona kathesi iyadivalwa, ngezinye indlela iyawa amandla, iwa amandla nsuku zonke. lei ekhona izakumisa yini kuwa kwamandla kwemali yethu. Ayisoze imise. Layo izabe idliwa yibuwa kwamandla kwemali yethu nxa siyiqathanisa nemali ye-America. So ngesindlela akulanto ezatshintsha, okusalayo nje kuphela ukuthi abantu kuzabe sokulula ukuthi iwe ngamandla ngoba wonke umuntu uyabe selayo ukuthi laye ayethenga idola le-America. Ngoba ungakhohlwa ukuthi abantu abaningi kabasafaki imali zabo emabhanga. Bengafaki nje emabhanga benziwa ukuthi akusela interest njengakudala ukuthi ungafaka imali yakho ebhanga uzabe uthola interest ebhenki. Abantu vele kabasela confidence lani lamabhanga ukufaka imali ebhanga ngoba bayesaba ukuthi ungafaka imali yakho ebhanga izafika idliwa. So abantu abaningi sebegcina imali zabo ngezinye imali zakwamanye amazwe. Okuthola imali abengayisebenzisi uyahamba eyitshintsha kumbe uyitshintsha ebhenki ngoba kasesungakwanisa uyitshintsha ebhenki kumbe uyitshintsha esitaladeni kumbe esitaladeni. Usuthatha imali yakho uyigcina lapho ubone ngani khona ukhululekile khona ukuyigcina. So angiboni ukuthi kulento ezatshintsha ngalokhu okwenzakeleyo okwakathesi.
Yena uhulumende uyabe ebekelani inhlelo ezinje nekwazi ukuthi azisoze zisebenze ubone ngani injongo kuyini?
Ngabe kuthiwa uhulumende ufaka inhlelo ezisebenzayo ngabe kuthiwa asikho emumeni welizwe esiyilo lona kathesi. Okwenza ukuthi sibe semumeni omunye onje so kwenziwa ukuthi uhulumende ube lokho eletha inhlelo ezingancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe ngolunye lohlelo olungancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Umnumzana Bednico Pepe ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 9825 kHz FM kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 AM. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inani labantu abalahlekelwa impilo ngenxa yokungabi khona kwabodokotela ezibhedlela ngoba bekhalale umsebenzi libikwa liqansa. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini besithi kabalamali yokugada amabhasi lemijova ngoba iholo labo lilincane kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maxim Kandla obesemfeni elokitshini leBarber Fields izolo ntambama.
Inani liqansile kakhulu ngobana emazibedini khona lapha ngabe kusemakhaya kumbe khona lapha abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile ungangena emalayinini khonapha ezindlini zethu khona lapha emakhaya khonapha emadolobheni yofind that ukuthi almost every week liyahamba liyegcina umuntu. Njalo abantu sebegcina nzima le ndawo zokugcinela abantu kazisekho. Njalo kugcina nzima kunjalo kunzima ukuthi umuntu ethwale imizimbo yabantu kuthonayo sokufiwe isidumbu seligcina ekhaya ngokuqansa futhi kwezinto ama-transport yona lawo. So kulobu nzima kakhulu.
Manje ezililweni lapho kuhamba njani khona kungela getsi kungela amanzi?
Bathwala nzima singakakhulumi ngokokudla kuphela. Ukuthi kuphekwe yona itiye nje kuphela. Amanzi kawakho sokuphilwa ngenkuni. Ukuthi kumele lidinga inkuni kungcono inkuni liza kangena kumbe kungathi laphelaphe likhangele khona isihlahla ezizilala sesigalelwa kuphela liyetheke libase liyetheka. Okunzima sibili amanzi katholakali bavala amanzi. So ukuthi kucina ukuthi uvele akulanto ebambekayo lapha ekhaya lapha sokunobubi obukhulu okuthi le mikhuhlane yona leyo can imagine indawo ezezikolo can imagine indawo zona lezo zilamaklini njalo ukuthi impilo ethilwa khonapho ithilwa njani kunobunzima obukhona sibili.
Lapho endaweni okufihlwa khona abantu emangcwabeni sizwa kuthiwa lakho sokuyisiminye eminye, usuke wabona yini ukuthi kuhamba njani?
Hayi, isiminye eminye isophela sivile sona leso njalo phela akathesi sokuphothile nxa lani ligcina wena umuntu labe limithezu kokumzinde yabanye abantu phezu kwamangcwabo abanye abantu. Kuthi kunjalo nje khona lapho eceleni kwenu khona lapho kuyabe kunabanye laphana kulabanye laphana kulabanye abangcwatshwa laphana laphana kulabanye abangcwabo babo laphana ma-churchi lani lani uyakucala ngebhizi sibili kungcwatshwa abantu of which kuyenzakala ukuthi khona izidumbu eziyangengena endaweni yonaleyo ngelanga futhi zingafika 30-40 ngelanga akhona ngeviki.
Kahle kahle lokhu kubangelwa yiwo yini umumo lo osezibhedlela okungela bodokotela lemithi kumbe vele abantu bese besifa ngobuningi?
Lapha mbona ngazathi kungezelelwa yibo bona labo dokotela kanti abantu abaselatshwa phela unensi kambe uzakwelaphani ngaphandle ukuthi kutshenga ngamaphilisi ekuhamba ikhandi thini anti kufuna zona iy'ngithi zakhona lezi odokotela abathi ukuthi awumkhuhlane lo umkhuhlane othile sebebhala-ke phansi sowuphiwa ikhosi yamaphilisi angikhona ukuthi khona uzakwelatshwa njani kumbe umuntu uphiwa umbheda sengalala khona ngale bebemkhangela amanensi kodwa ngakula nto abangayenzi so-ke umkhuhlane ukufa izifa lezi sezingezelelwa kakhulu ngamadokotela thina sesicabanga ukuthi hhayi vele into abayifundele yona le ukuthi bebulala abantu ngesezingazani ba-strike kanti imali le abayifunayo yona le anti bayifuna kuhulumende atsho ebantwini nxa beyifuna ebantwini ngabatho ukuthi khona ukuze welatshe ubuya uphethe okungaka hhayi khona ukuthi khona be-strike-ele abantu abantu bayafa phela ibababalandayo ukuthi khona beza basiza ngemfundo zabo befunile njalo so-ke kathesi mina mbona ngazani odokotela ibabangezelelayo.
Umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulabafundi abenza uForm 6 eGebhuza Secondary School eWange abafunyanwe bele phepha lomhloliso we-economics. Lancanje leli phepha belingakalotshwa njalo labanye abafundi bengakabi lalo. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet izimlife.com yona ithi intengo yamafutha epetrolo isikhwelile yaya ku-$16.75 ilitha ngayinye kwathi idizili yona ikhwele yaya ku-$17.47. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lina bogogo labokhulu bezanu-PF alike liye esikolweni liyengena ama-90 sikhulu lifunde lithi ma-sanction alikwazi igama elithi sanction lichona kati lina mali bulala abantu liyabelicabangana mali bopha abantu mahlana liyabelicabangana mali tsontshi mali luthi mali yonke elizweni liyabelicabangana liyabelicabanga ukuthi bona ilizwe liyaba njani abantu libaqedile elizweni izezu zenu bantu bezanu-PF zini bogogo labokhulu seligugile umnankagwa ubona sengathi uzwenzala abantwana bezimbabwe umbona nje vele ukuthi umnankagwa isikhohlakali ngihlezi ngitshela ngithi umnankagwa is the first person o-corrupt nguye umuntu ucorrupt ukudlula bonke abantu bonke elizweni umuntu lo uhambe indlela ende lo mgabe angeke abantu bakhitha tshintshe umnankagwa ngeke atshintshe loba la ma-sanction angakhutshwa umnankagwa ngeke atshintshe lindlela kade iphila lo mgabe into ubusuku lolu olwenza ebantwini vele angeke aluguqule njalo angeke alutshintshe ngeke batshintshe lapho inyoka angeke imile inyawo inyoka iyahlala inyoka umnankagwa inyoka inyoka angeke imile inyawo lo muntu vele selokhu wabulela abantu la mandla lokhu eqhubeka ngayo le ndlela kamnankagwa ekamgabe yindlela ayisebenzisayo vele ukubusa ilizwe kumbe bazwa kodwa ilizwe libuswa ngokubulala abantu ngendlela abayenzayo bona asokubusa ilizwe vele lokhu okwabo vele asokubusa ilizwe ikwehluleka ilizwe sebelibusa nje ngokubulala abantu kuphela.
Sanibonani salabani basakazi abahleli njani ku-Studio 7 hayi lathi siyaphila ngu-Aaron Lobi Ndebele isibongo ngizalwa phetholo Tshetshefuni ngithi mhlawumbe nami nke ngidlulise nje wami umlayezo ngange ngacela wasekuqaleni ukuthi njengoba lisisakazela indaba ezimnandi kangaka nathi siyadinga ukuthi nihambele kithi kobochefunye lisehla lisiya phansi kobodikile bhubhude mbamba zindawo ezidinga ukuthi ngabe mhlambe-ke niyahambela khona nikhulume nabantu bezigaba zona ziyana kithi sike sizwe ukuthi bona inhlupho abanitshela zona masingapha zinjani ngoba ngiyezwa nje ukuthi lihambele eceleni khonapho babogande njengelanga liyaleko siphepha lijike libe lize kobohange lijike liye enkayi apha kithi nje hhayi alulubhadi besicela nje nathi ukuthi mhlambe-ke sakazi bebe baningi ndibaposte khona ngale behlalela zezindaweni zakhi besingajabula kakhulu. Ngiyabonga.
Sanibonani baphathi bohlelo lwe-Studio 7 ngani lonke balaleli. Mina engikhulumayo ngu-Rafael Mavela Ncube. Siyayizwa izihloko zendaba zalamhlanje eziguqela ukukhalala kwamadokotela umsebenzi kukwethulwa kwemali entsha libhanga lesizwe leZimbabwe lokuphila kwabafana namankazana abasakhulayo elizweni elilomnotho okhudekayo kanje. Ukwethulwa kwemali entsha sokuvele kuyinhlala yenza elizweni leli sokusiza ukwethulwa imali entsha kuphela. Every time bengabona imali abayiphetheyo isingani kayisasebenzi kuhle sebezama ukufaka ukutsha ukuthi mhlawumbe kungaba yimindlela yokuguqula izinto elizweni. Kanti-ke akakudingeki ukulungiswa imali entsha, kudingiswa ukulungiswa indlela yomnotho ngokwayo. Kuvulwa amakhampani amatsha, kuvulwa amakhampani azasebenza ehulumende, qoqe izimali layo ibe nebhalansi. Amadokotela abaqondile nxa besala njalo umsebenzi ngoba imali eholwayo ivele kayisatheni. Imali ye-RTG ayitheni ibhonti, siyomali esebenzayo ke. Abatsha khona kasikhulumi ngabo ngoba sebetshona besize emabrijini lapha.
Bona msakazi Studio 7 kanye nabalaleli, ngibe sacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho, ngifona ngeseJoburg okwamanje, kodwa ekhaya kuseJolo Johannesburg. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yama-sanction, ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo betoyitoyela ama-sanction. Kungani abantu uma betoyitoyela amalungelo wabo ukuthi hhayi bafuna ukuthi amalungelo wabo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwele bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona izani PF kube yiyo ethi hhayi abantu abangena iy'tradi. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba seyitradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu kunokuthi kucindezelwe nje abantu ukuthi ukuthi hhayi America yona ayihoxise ama-sanction. Nami ngiyafuna impela ama-sanction ayihoxe, kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze nathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje uphikisana nabo somele usabe. No man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Ma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma, hhayi ungafuni impela ukuthi zizamphefa ingcwele ngcwele. Or mhlawumbe bona bayenza ukuncengisinkwa ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo ngoba phela uma uphikisana nabo uzoxosha. Ogawula nje yonke into i-right, yonke into ezanipf i-right. Obaba umnankagwe ba-right, obaba umnankagwe abakazi bebulale muntu, kodwa yibo ababehamba phambili kwe-gugrawu. Ngize nginamahloni nabo ukuthi okuthiwe lo baba ngakithi le eJorojo, I think lo muntu lona original yena ungwale la kuzalwa khona umnankagwe. Ukuthi ngeJorojo weJorojo ngegama kunamuntu waseJorojo okhuluma njengogawula.
Studio 7, ngivuka njani basakazi? Siyavuka. Ngikhuluma noThebe lapha eGoli, kodwa ngokuhlala ngidlalela ekhaya. Kudala mani ngifaka ama-audio lami, angiweze edlalela emsakazweni, angazi ukuthi mhlawumbe liwabone. Ya, into ede ngiyisho lapha basakazi ukuthi ama-politician wethu akayeki ukukhuluma ngezani ne-MDC. Isikhathile ngakho lokho, ama-election sisadlula kudala, sisadlula kudala kuma-election. Ake libalethe lapha Studio 7 bake basichazele ukuthi kuma-constituents zabo nakumawadi wabasebenzeni, it's now 3 years of so kuvotiwe, 2 years angazi. Akunanto abayenza la abantu, babhizi nje ngento ezingafuni i-development. Ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la, especially nasemakhaya, bake bakhuluma ukubambeka abakwenzile.
Thank you.
ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Likhumbule ukuba nanxali rekhoda libe sendaweni ethuliyo ukuze liphume kuhle njalo lenyuse iphimbo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakwele Lebanon umnumzana Saad al-Hariri wehlile embusweni izolo kulandela ukutshengisela kukaZulu wakulelo lizwe okwamaviki amabili esola umbuso wakhe. Ukutshengisela kwabantu bakwele Chile besola uhulumende kuqhubekele phambili izolo lanxa umongameli walelo lizwe ethembise ukukhetha abaphathintambo bakhe abatsha. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump uchothozwe ngabantu abaningi abagoqela abebandla lakhe izolo ngemva kokuhlambaza owesilisa osebenza esikolweni sakhe seWhite House umnumzana Alexander Vindman phezu kobufakazi abethule ephalamende kukomiti ephenya amacala etheswa yena uTrump. Umnumzana Vindman utshele ikomiti le ukuthi wezwa uTrump esethusela umongameli wakwele Ukraine esithi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe ele Ukraine belingasoze libe lisaluthola uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. Phansi komthetho lokhu kulicala. Yikho nje abebandla eliphikisayo elamademokrasi bephenya lolu daba ngenjongo yokususa uTrump embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Mnumzana Unkomo, nxa sikhuluma ngempambanisumo ukuphazamisa kwabantu abanjengabakhokheli njengabomnumzana uTrump, kunzima ukuthi kuthiwe umuntu omdala emdala njalo phinde abe ngumkhokheli mbe kuthiwe ulamanga mbe kuthiwe uphambanisile mbe kuthiwe uvoxile mbe kuthiwe uyehluleka. Kuyahlonitshwa, kodwa okukaTrump ngibona ngathi abantu sebehloniphe kwaze kwedlulisa, sekwedlulisa amalawulo, sekufike ezingeni leliyane lokuthi bathi hayi into omdala sesikhathele. Ngibona ngathi lokho kwenziwe ngumnumzana Lwana ukwenze ngoba sebekhathele ngendlela umnumzana uTrump enza ngakhona. Usiyehlulekile, ulamanga kakhulu.
Kulocwaningo oluke lwenziwa kumaviki amabili edluleyo oluveze ukuthi uZulu weMelika ngobunengi uthi umongameli Trump kumele ayimpeachwe asuswe embusweni. Uthini ngalokho?
Umbona ngathi kufanele ukuthi akulalele lokho umnumzana uTrump njalo labanye nje bonke abakuhulumende engibalisa lalabo ngobuhulumende phela lenxenye ezimbili angithi kulama-democrats labaphikisana labo. Kodwa ke ngibona ngathi lalabo abakungxenye yakhe sebekubonile manje ukuthi hayi uyehluleka, akabavume ukuthi umnumzana Trump hayi useyehlulekile noma nje isikhathi sombuso wakhe singakafiki ukuthi siphele bese kudingwa omunye. Ngibona ngathi kulungile kakhulu sibili ukuthi nxa kuyikuthi ngabe kufanele ukuthi kayehliswe esikhundleni noma kuyangisa kayehliswe sibili ngoba useyehlulekile. Ungananzelela mnumzana uNkomo ngempelaviki lapha kwaba khona umdlalo okade ukhona ngaphana siye sabona nje abantu akade bezemdlalweni bekungaso uthano wepolitiki noma into eziseduze lepolitiki kodwa umdlalo nje ukukholisisana kodwa abantu bagcina sebekhuluma kakubi ukuthi akavalelwe lokhi map khona kuyatshengisela ukuthi hayi sebekhathela abantu lalabade bekholwa kuye hayi sebekubonile ukuthi hayi lo mnumzana kade bekholwa kuye mnumzana kade bemthemba akathembakalanga ugulubanyana ulemanga ngakho ngibona ngathi mina le imizamo ekhona yokuthi hayi akaka athonisiswa kakhutho esikhundleni athonisiswe ukukhangele indlela enza ngayo ngibona ngathi indlela elungeke kakhulu ngoba lokhu kulungele ilizwe le asisakhangeli yena njengomnumzana sosikhangeleke ilizwe leli alibusayo nxa engekelo ephatha makangaka amanye amazwe athini kusasa imeliki zabonakala njengelizwe elingamanga kahle ngendaba lezi esizizayo ngesilungu sithi idemocracy kavumele phela leya democracy abahamba umhlaba wonke besithi bona yibo amalida zedemocracy abantu nxa bekhuluma ngabavumele kabazwakale inkulumo zabo lensolo zabo abasola ngazo umnumzana uTrump.
Umnumzana Gary Thola Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ababukeleyo kuFacebook silikhohlwanga siyalibonga uxhaso lwenu kulo Davidson Davidson nyoni uthi wena linjani kodwa msakazi Musa Mazibuko wena uthi ngane zakwethu livuka njani kundawo zonke sibonge lesindaba elisethulela zona ekuseni uyaphinda unyoni laphana uDavidson uthi yena maZimbabwe kasiphaphameni ebuthongweni kudala kwasa this government must pack and go kethu wencube uthi wena amavuko omsakazi ngibuka ngisesowetho emzansi siyabonga ngokusivuma ngokusivula amehlo ngestudio 7 uDanisa Blessing Dube umthembo sithembayo laphana uthi yena uMangutsha udlala ngesikhathi as long kulama sanctions noma kuku ntombi ngwenya uthena salibona lonke uGamo Chirai uthana livuka njani msakazi Josepha Nyathi umdloli odlula abanye uthinike wena laphana uthi yena unyathi salibonani uMangutsha uyadlala lebandla labo leZanu PF no country will ever be better kuyi-economy uma singaproduce ilutho Thandeka Gabula uthi wena labantu badlala ama-tricks akudala sikhathele siyabonga liqhubeke lithumela imibiko yenu imilayezo yenu khonapha kuFacebook ingoma yabafana be Cholocho Great Sounds ingoma isihle phune kudlalate labo elitsha besigqibela ke izindaba zethu zekuseni singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili abanye bathi imali entsha emenyezelwe nguhulumende izolo kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho abantu abaningi babikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi wabodokotela osokufika kunyanga ezimbili. Likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo ngo-fast 7. Mina lani asiveni sonke kusasa kwezekuseni ngo-fast 6. Oliver Lelisayo ngontungamilinkomo kololokwana wamatukanduna. Lichone kuwe.